abaku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela Go Studio 7 ngolesithathu mhlaka 17 kumabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Hayi ilanga le Independence Day selasuka kwaba lilanga lebandla lezano PF balithatha leli langa kwabangelabo. Yebo siyakwazi ukuthi babalwa impi kodwa sekungani nxa ungasimuntu ezano PF akumelanga la ubuzo lithakazelela. Sokulilanga lapha abahlangana khona abaqoqane ezinkundleni ezijine elizweni.
Inengi lithi alijabuleli ukunazwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engamachumi amathathu lasitshiyegalolunye ilizwe lathola uzibuse.
Khangeleli ukuthi abantu bafuna ukuthi bephume bemakhaya njengoba ikhefu lelingani iholiday ngani ingehlanganisa nabo-Easter konke ndawonye. So ngamafutha esenze nje eshota elizweni abantu bahamba nzima and sebehamba sebethole behamba begijima abanye ngabaphanikayo namuhla abanye sebethole behamba ebusuku yabona yizikuthosoba zengozi zomgwaqo.
EleZimbabwe liqala ikhefu lokunanza uzibuselele phasika kusasa kulokusilela kwamafutha elizweni. Iningi likhala ngokuthi lokhu kulakho ukuphambanisa inhlelo zabo zekhefu lephasika. Lanxa uncedo lokhu luqondiswe eManicaland kuphathiswa abawelwa ingozi yecyclone Idai, abasemaphandleni kwezinye izigaba labo bathi sebebulawa yindlala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lithi alijabuleli ukunanzwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engamachumi amathathu lesitshiyagalolunye 39 ilizwe lathola uzibuse. Iningi lithi njalo injabulo yaleli langa sebayithathelwa ngabebandla lezanu PF asebelenza elabo leli langa kulokuthi libe lilanga elinanzwa ngumuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga likamhlaka 18 Mabasa lonyaka liza ngesikhathi ilizwe libhekane lenhlupho eziningi kwezombusazwe lakwezenotho ezigoqela ukusilela kwamafutha ezimota kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla. UZulu ukhangele ukuthi uzabuthana enkundleni ezijeneyo zezabelweni zonke zelizwe lapho kuzabalwa umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa iziphathamandla zalezo zabelo ukuthi umkhosi omkhulu ube enkundleni yeNational Sports Stadium eHarare. Umnumzana Ostalo Siziba ingcweti kwezombusazwe uthi kubuhlungu kunanza lelilanga ngoba uhulumende wezanu PF uqhubekela phambili encindezela uZulu.
Sekulabe eminyaka eminingi savela kwi-Independence kodwa abaningi abasebenzi abalazindlu ngenxa yokuthi njalo futhi amavoti akhona iyetshontshwa ngoba yizizinto ezahambela empini, one man one vote nendaba yomhlabathi kuba sasila indaba yemisebenzi, indaba yokuncindezelwa kwabatsha. So kimi ngokubona kwami abatsha sekubuhlungu njalo kunzima ukubana sithakazelele i-Independence sikhululekile ngoba siseminyakeni engathi asikafiki even nawe i-Independence.
Omunye wabatsha uyisakhamuzi seHarare umnumzana Dendai Moyo uthi ibandla lezanu PF lasuka lathatha ilanga lokuthakazelela uzibuse lalenza elalo okwenza kube nzima ukuthi uZulu laye aphatheke.
Hayi ilanga le Independence Day selasuka kwaba lilanga lebandla lezano PF balithatha leli langa kwabangelabo. Yebo siyakwazi ukuthi babalwa impi kodwa sekungani nxa ungasimuntu ezano PF akumelanga la ubuzo lithakazelela. Sokulilanga lapha abahlangana khona abaqoqane ezinkundleni ezijine elizweni bezidlela nje kungela lutho oluphumayo oluzanceda uZulu. Ngakho ke kunzima ukuthi uZulu enelise ukuthakazela leli langa.
Kodwa owakwaba lilunga ledaya lephalamende emele iJombe umnumzana Mackenzie Ncube uthi loba ilizwe libhekane nenkinga ezinkulu kangaka ilanga likazibuse liqakathekile ekuthini uZulu akhumbule lapha avela khona njalo acebisane ukuze athuthukise ilizwe.
Into eqakathekile kakhulu esizweni seZimbabwe Ngithi sonke njengabantu abathola uzubuse. Yebo, economy kayimanga kodwa kulela ngokwayo independence. Ngicela futhi konke sokusezandleni zethu. Asikusebenzeni ngamandla ukwenzeka ukuthi ikhonomi yethu iqine. Akumelanga ukuthi yekele ukujabulela ilanga elikhulu kangako.
Umnumzana Thabani Nkiwane, yena oyisakhamuzi seHarare, uthe uhulumende kumele athathe ithuba lokubuthana lukaZulu ngelanga likazibuze ukuthi amanyanise uZulu. Umfuka Nkiwane uthe kubalulekile ukuthi ilanga leli kungabi lilanga lokukhankasela amabandla ezombusazwe, ngoba kulilanga lokunanza umbuso kaZulu onsundu.
Dubona ukukhona ngalokuthi uhulumende wethu usuka athathe ilanga leli alifake kwezembangazwe. Kodwa thina sibe njengabantu sibe sibona ukuthi kungaba ngcono ukuthi asebenzise ilanga leli ukuthi libe lilanga lokubambanisa abantu. Osuka ngapha sonke sibe lomanyana.
Kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa namhlanje emini yantambama uhlangane labantwana abavela endaweni ezishiyeneyo zeHarare lapha bezogwetshisa labo ngaphambilini kosuku lwelanga lokunanza uzibuse weZimbabwe mhlaka 18 Mabasa. Ekhuluma embuthanweni labantwana, uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uyaqakathekisa imfundo yabantwana ngoba kuyibo insika yentuthuko yelizwe kwelakusasa. UMnangagwa ukhangelwe ukwethula umbiko oqakathekileyo mayelana nelanga lakusasa namhlanje ntambama emsakazweni kamabonakude oweZBC TV oweState of the Nation. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Pepe.
Ngokusenjalo, eleZimbabwe linanza ilanga likazibuse kusasa nje kulokusilela kwamafutha elizweni. Njalo abantu abaningi besithi ukusilela kwamafutha lokhu kulakho ukuphambanisa inhlelo zabo zekhefu lePhasika. Emagalajini eGwanda kutshone kulendwendwe ezinde, kwathi ngokutshona kwelanga amafutha esebuyile kwaxokozela ngemva kokungenela kwamasosha ezama ukuthela iphethulo kuqala kulo muntu wonke lanxa nje ebesemuva. Umuntu ngameli inkomo uxoxe lomunye obesendwendweni kwelinye igalaji okhethe ukwaziwa ngokuthi nguBindlovu.
I-confusion ekhona ekhompo ekutheleni yokuthi kucontrolwa njani yona i-situation is very bad, ngoba kunamalanga ngapha ingekho sibiliphiwe. Yikho nje okungani kudanisa abantu ukuthi khathi sibabuya sokubuya la mapolisa ibaselesikupa la masocha nje siqeda nje ukukhuluma ngamanje nje amasocha yiyo akade ejumpa i-queue bafuna bona ukuthelela bathi bona yibo abangathelelwa kuqala. Abantu yikho khona kwabakuyalayo ukuthi labo kabajoyine i-queue njengabanye abantu ngoba babuya ngama-private cars abo. Yilo dubo selukhona umsindo yikho oqala khona ukuthi bona sebethrethena lokhu ufuna ukuchaya abanikazi begaraji ukuthi abasithelelisiwe. Kulo msocha nje ofikileyo la kathi begqoke ama-uniform yiyo into ehluphayo engumsindo kathesi. Kusanda kufika nje la mapholisa kathesi layo sekhona bathi labo i-training abakayilenkile ngoba abantu bakhala.
Sikhuluma nje ayathela amasocha lamapholisa.
Hayi, ngabakatheli. Uthi esuka lapha ithrethena ukuthi sesiyalanda abanye bakhe lapha ababuthene khona. Uyabuya khona babheke egaraji. So nje abantu bathithibele abakwazi ukuthi bayenze njani. Bakomplaina abantu ukuthi njengoba sekelanda ukuthi uyadinga ubhululu bakhe kuyabuya kumbe kusuka lo msindo kumbe sesiyagcina sesithaywa futhi ngathi kuma-queue yiludubo olukhona.
Kusasa lelanga lokuthakazelela uzibuse kanti ile kefu le Easter lalo liyaqala nje kule viki. Ungathini nxa sikhangela ukuba na isikhathi esiqakatheke kangaka empilweni kaZulu siza kungela mafutha ezimota elizweni?
Kuma manje ama-queues they are very long. They are very long ama-queues. Abantu bakhangele ukuhamba khathesi abantu bonke benje, abanye ngabafuna emakhaya, abanye bafuna ukuthi besebenze imisebenzi yabo, kuningi okuye okwenzakalayo. So sithangelele ukuthi abantu bafuna ukuthi bephume emakhaya njengoba ikhefu leli ngani holiday ngani inde ehlanganisa nabo-Easter konke ndawonye. So ngamafutha esenze nje eshota elizweni abantu bahamba nzima and sebehamba sebecole behamba begijima, abanye ngabaphanikayo namuhla abanye sebecole behamba ebusuku siyabona kusosoba zengozi zomgwaqo yiludubo olukhona.
Lo ngumnumzana Bindlovu, isakhamuzi seGwanda, sixoxela ye emelele iphethulo kwelinye igalaji khona le eGwanda.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalilani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Lanxa amehlo kahulumende lawe inhlanganiso yezizimeleyo eqhubeka ehlahlwe eManicaland lapho okuphathiswa khona abalwela abawelwa ingozi yezulu lesiphepho. Abantu abaningi emaphandleni bathi sebesifa ngendlala njalo badinga usizo oluphuthumayo. Kubika uNtungameli Nkomo weStudio 7.
Abakhulumele Studio 7 enhla langezansi yemandebeleni bathi umumo kawubamelanga kuhle njalo bathi nxa bengasatholanga uncedo lokudla kusikhatshana esilandelayo bangaba sesimeni esibi kakhulu. Omunye wabantu laba yisakhamuzisa kumvundlana eCholocho umnumzana Zithamkhulu Moyo. Umoyo uthi lanxa bekhona abaholiswa umombo lugatsha lukahulumende olubona ngenhlala kahle kaZulu olwe social welfare abanengi kabakutholi lokhu kudla.
Abantwana bavuka benatha amahlewu, hayi okwethukela kasikhulume ngakho ngoba esitolo kuyinto shopping yethu esitolo vele kasihlangeni ngoba sesisaba lokuya khona. Khonapho ngile mbuli ekwani ukuthi nabazukulu bamabangu 9. Sokulokhu sokuveza lokuthi abantu abantu qalise ukusela behamba besiyatshontsha ezindlini.
Umoyo ukhale njalo ngeZulu esithi nxa lingasananga izifuyo ziza kufa ziphelele onyaka.
Ngikhuluma nje khonapha ngimiphansi kwenye inkomo ikhanya iqamukile emlenzeni iqanyulwe nje kuphela ukuthi ibingene emagodini zami kudinga okuvutyani khonokho.
Sisuke eCholocho salubhekisa esigabeni seMawane eGwanda lapho esithole khona isakhamuzi umnumzana Gabriel Moyo laye ohlabe umkhosi esiwuzwe kumvundlana.
Abeshantsi ezizimeleyo nje nxa bengangena sibili bafike esigabeni solesi sakithi solesi efika ward 13 solesi eMawane, hayi mboni kazani, hayi lapha ungaba lenyaka ezimbili ezintathu ezizayo lezi, hayi khuluma kunjenjenje. So mina namhla izolo bagayisa igogo kokugcina ukuthi ngizakhangela ngathi kangikwazi, ngikuthalaza kuphela.
Umanyano we-United Nations uthi kule ndlala embi eZimbabwe lonyaka njalo abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla bedlula izigidi ezinhlanu i-5.3 million. Ngokunjalo umanyano lo uthi udinga imali engena kuzigidi lezigidi zamadola eMelika ekuthengela abantu laba ukudla. Abanye bathi ukudla kwenhlanganiso ezizimeleyo ezifana labo World Food Program kungabaphathisa kakhulu ngoba okukahulumende okwabiwa lugatsha lwe-social welfare kuphiwa ngokukhethana. Lokhu kugcizelelwe isakhamuzi sePlumtree esigabeni seNyabane umnumzana Trimompofu.
Ukhansila ngwezano, so khansile ngwezano into ayenzayo ukuthi unika ngokubandlulula kakhulu. Esikhathini esiningi vele amanye amabandla aphikisayo kabatshelwa bayatshiywa phandle kumbe bezwe sokuvele sokuholisiwe ilanga lakhona selidlulile.
Selike lakhonona yini mhlawumbe kunkokheli yosikho kubosobhuku la khulumisana layo ngalolu daba?
Siyake sikuzame ngoba le into Ntunkamili kasiyo into entsha, into evele eyaqala kudala ngeminyaka lana eyadlulayo.
Kasenelisanga ukukhuluma lezi phathamandla zebandla lezanu PF ePlumtree ngalolu daba, kodwa leli bandla lihlezi likulandula njalo nje ukuthi lisebenzisa ukudla njengesikhali sokujezisa abasekeli bamabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington nginguNtungameli Nkomo.
Go Live Talk lamhlanje kuhlele Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni belungiselela ukunanza ilanga likazivuse. Tumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Indonesia baqale ukuvota ngabo 7 ekuseni namhlanje bekhetha umongameli kanye lamalunga edale lephalamende. Zibikwa zindala zombili phakathi kamongameli Joko Jokowi Widodo lowake wakhokhela ibutho lalelo lizwe uGeneral Prabowo Subianto. Umcebisi omkhulu kanobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations, uNicholas Haysom usefikile kwele Sudan ukuyancedisa imizamo eyenziwa ngabomanyano we-African Union wokuxazulula ingxabangxoza ekulelo lizwe ngemva kokugunqulwa kombuso kawayengumongameli u-Omar al-Bashir ngeviki edluleyo libutho. Ngesikhathi eleZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithoba munye iningi lalokhu lathola ibuzibuse, iningi lithi limpilo inzima kakhulu kulesikhathi sombuso wabahuquluzi benotho. Inkulungwane zabantu sezasuka elizweni zaphephela emazweni angomakhelwane njengabosowabo abahlala phandle kwelizwe, abo baza kuba lembuthano emazweni la. Ngapha edolobheni leWashington DC, izizalwane zeZimbabwe zizabuthana kwelinye igceke elithiwa Potomac Woods Park ngomgqibelo. KweleBhilithane lamanye amazwe lakho kuza kuba le mbuthano efanayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane, uMnumzana Difa waJapi Bango, ukuze sizwe imbono yakhe ngaleli langa.
Yazibuse mfowethu, lilanga elibuya engakutsho ngisikiwa ngithi lilama-mixed feelings. Lilama-mixed feelings, uzibuse ngithemba ukuthi uyazi ukuthi uzibuse kufanele kube kukuthi ingqobe yokukhululeka kwabantu kuzo zonke inkandla zonke zempilo. Njalo nje kube kukuthi lezinto kuhlanganisa izinto eziningi kakhulu. Kodwa-ke lona ekuqaleni lilanga engizathi ngiyalikhwabita kakhulu, ngoba ilizwe leZimbabwe laba lokukhululeka kusuka indlela ama-British noma ama-QIA ayesiphethe ngayo indlela yokusigqilaza, njalo bekhangelela abantu abamnyama phansi. Kuyinto yokuqala leyana impe ngithi ngiyajabulela ukuthi ilizwe lakithi lakuthola ukukhululeka, saphuma kuleyo ndima sayenelisa ukuthi sakhe enye impilo entsha. Kodwa-ke ngibese ngibuya njalo ngizibuza ukuthi kodwa-ke impilo entsha lesiyiyo kathe siyona, siphila impilo entsha eyesiyifunayo na, noma siphila impilo entsha esingayifisiyo? Impendulo yami ithi siphila impilo entsha esingayifisiyo ukuthi ngabe esikiyo. Uzibuse wabuya, kodwa kwakufanele ukuthi kulokho okwakuvele kukhona ngesikhathi sikaZibuse kwakufanele ukuthi sakhe amabhilidi esakha ecazimula esiyaphezulu. Kodwa esikubonayo kakhulu ukuthi kwaba lokudilizeka kukaZibuse kakhulu, kwadilika kwacisha kwasala kungasela lutho. So uZibuse lona kimi hafu ngiyamjabulela, hafu kodwa ngilenhliziyo etotikazi.
Ye, kodwa siyabona ukubana iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni yizo ezikhanya zisola into ezenzakala ekhaya. Kuyini okungaba kubangela lokhu? Bakhona yini abangaso abasola uhulumende kodwa besemazweni?
Eqinisweni izinto okokuqala ayisiko ukuthi abantu abaphandle kwelizwe basola kungoba basola nje kuphela kungela nto abayibonayo. Kodwa-ke nxa usuye wahamba wayakhangela phandle kwesibaya wafika wathola ukuthi kulotshane obuluhlaza, kodwa busuphenduka nxa usufika ngekhaya usuthola ukuthi inhlanyelo nansi ikhona esandleni, kodwa kuyehluleka ukuthi impilo ihlanyeleke ibe luhlaza. Yilabo okwenza khona ukuthi abantu babe lokukhonona okukhulu. Kubezo kusithi abantu abakhona ekhaya bayasola, kodwa abanye basuka besaba i-victimization ukuthi mhlawumbe nxa bengasola baza kuxoshwa emsebenzini, noma bengasola kuzabe lezinto thize ezimbi ezenzakala kibo. Kodwa kungayisiyo mpilo esiyifune naleyana. Sasifisa ukuthi umuntu uma esola asisoleni ngento ekhona, singasoli ngento engekhoyo. Ikakhulukazi mina isikhathi engisigxeka kakhulu isikhathi esisukela embusweni kaMgabe ngo-1980 kuze kuzofika lapho agcina khona. Ilapho kubonakala kakhulu zini ukakathesi ukamongameli uMnumzana uMnangagwa, sisakhangela ukuthi sifone ukuthi ngeqiniso lezi zinto azikhulumayo uqinisile yini. Kodwa siyakujabulela ngoba nanga kubuye sesizibone lezinye izinto ezazingavunyelwa ukuthi zingakhulunywa. Kathesi bayakuvula, bazivula lezo ncwadi bathi likhululekile bantu ukuthi selingazikhuluma, okutshengisela ukuthi yiyo inkululeko ye-independence esiyifunayo naleyana. Kodwa kuba buhlungu ukuthi uthole ukuthi i-independence kwenzakala izinto kodwa kuphinde kuthiwa hhayi ungakhulumi lutho ngenxa yokuthi i-independence kwakuyileso sikhathi. Ungavunyelwa ukuthi ukhulume lutho oluhlanganyela le ndaba leyana eyadlulayo. Ngezinye izinto leziyana ezenza ukuthi umuntu angakhwabithi kuhle impilo yabe ipila. So into ekhona abantu bakithi abasekhaya bayesabela khona lokhu ngoba abaningi ngamasizo 7. Nga ngeke uze uthi ngapha uthi ulime ensimini yami uphinde futhi ubusuzwala mina kungenzeka ukuthi sengakuxotha ensimini uyelala ungadlanga.
Nxa abantu besemazweni ubona ungani kuyabe kulungile na ukuthi babuthane bananze ilanga leli bephakamisa iflag yelizwe?
Abantu abasemazweni kuhle ukuthi bengahlangana baphakamise iflag. Kodwa into ekhona esifanele sibeyazi ukuthi iflag nxa uyibamba uyiphakamisa kufanele ukuthi uyibambe uyiphakamisa ngenhliziyo yakho iphelele kungela nyembezi ngaphakathi.
Lo ngumnumzana Tifa Wachapi Bango, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitani, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ibandla leMDC seliqalisile ukhetho lokudinga inkokheli zebandla esabelweni sakobulawayo. Ukhetho lolu lukhangelelwe ukuqhutshwa kuze kube sekuseni kusasa. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lolu belumele luqale ekuseni namhlanje kodwa lucine luqala ngemini yantambama, ngakho ke solukhangelelwe ukuqhutshwa luze luphele kusasa emadabu kakusa. Isikhulumeli seMDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu ugcizelela kulokhu.
Yes, sikhangelele ukuthi process yethu yeCongress sizaqalisa manje, omama sebengena phakathi ukuthi baqalise ukuthi ke bayenze accreditation kusukela lapho sebekhethana ukuthi bafisa ukuthi province yabo mama ime njani ku province yakobulawayo. Mabe qeda sokuzangena ke intsha ama youth labo bayenza okufanayo bese kungena iMain. Sikhangelele ukuthi hayi luhlelo olukhulu asohlelo lincane lungaphela phakathi kobusuku. Asikhangelanga ukuthi luhlelo lungaphela masinya.
Umnumzana Decent Bajila olilunga le National Executive ebandleni le MDC uthi baqala ngokuhlola ukuthi abantu abakhona ngamalunga ebandla.
Okwenzakalayo khathesi yikuhlolwa kokuthi laba ababuye lapha bafanele yini ukuba ngamalunga eCongress yebandla leMDC. Kuzaqalwa ngokuhlolwa bonke abantu abangomama balapha, kulandele ngontanga, kugcine ngobaba. Emva kwalokho kuza kukhangelwa ukuthi abantu laba abaphethe ziphi izikhundla, munye ngamunye abazangena lapha. Emva kwalokho kuzadingakala inkokheli zeprovince ezabatsha, kudingakale inkokheli zeprovince ezabomama, kudingakale inkokheli zeprovince ezemain wing. Emveni kwalokho ke kulapho sesizakhangela khona ukuthi ibulawayo ikhetha bani ukuthi babe yiloko okuthiwa yi-National Standing Committee ye-MDC. Sikhangelela ukuthi uhlelo lesiphakathi kwalo lungaphela kusukusela ngo-12 phakathi kobusuku kusiya ngo-4.
Oncintisa ukuba yisikhulumeli sohlangothi lwabatsha umnumzana Ben Hlatshwayo uthi uhlupho olube khona ukuthi luphuzile ukuqala lolukhetho.
Ngikhangelele ukuthi i-youth ingivotele ukuthi ngiwe ngu-spokesperson. Khona phakathesi for the past term yimi kade ngiyi-spokesperson. So ngikhangelele ukuthi i-position yona leyo ekuba ngu-spokesperson wama-youth. Ama-challenges akhona kuphela ukuthi abantu babuye ekuseni ngama-10, but i-process iqalise kathesi kuphela. Ukuphuza uyakhozwa ngama-challenges e-transport. Ukuthi sometimes abanye babe ngale, abanye bengale ukuthi bahlangane, plus we also waiting for abanye bavele hara.
Ukhetho lolu beluqhutshelwa eStanley Hall emzini weMakhokhoba, njalo bekuphithizela amalunga eMDC efuna ukungena kodwa isenqabelwa ukuze kungene abantu asebesiyavota, njalo kuvunyelwa labo abayabe belesiqiniseko sokuthi ngempela ngamalunga ebandla njalo belelungelo lokuvota, kungavunyelwa wonke umuntu otsho ngomlomo ukuthi ulilunga kungela okufakazayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inengi lilokhu likhala ngokukhuphuka kwentengo yokudla ukugoqela isinkwa lempuphu kanye lezinye impahla ngesikhathi uhulumende esetshele abapheka isinkwa ukuthi besehlise imbadalo ngamachumi amahlanu ekhulwini 50%. Isinkwa besithengwa ngamadola amabili lamasenti angamachumi amahlanu $2.50 kodwa izolo besesithengiswa ngamadola amathathu alamasenti angamachumi amahlanu $3.50. Uhulumende ukhweze intengo yezilimo ezifana lengqoloyi nge-70% okubangele ukukhuphuka kwembadalo yesinkwa. Uthi lanxa besiphekayo bemlobele incwadi bemazisa ngenyathelo labo abalandelanga umthetho. Impuphu eyisisindo esingamakilogram angamachumi amahlanu 50 kgs ibithengwa ngamadola angi-33 kodwa intengo isikhwezwe yaba ngamadola angi-55. Inhlanganiso yabachola amabele layo ithi sithumele uhulumende umlayezelo ukuthi amalunga ayo asekhweza intengo yempuphu. Sixoxe lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, okuqale singakutsho ukuthi abantu izakhamizi zakoBulawayo ngokukhwela kwama-price zilokudana okukhulu. Uzabona ukuthi impahla zikhwela zonke insuku, in fact sokusesabeka indlela eziphela ngayo kula ngale muntu. Okunye kwakhona singeza this justified or not, kodwa iqinisele ikhona ukuthi indaba yakhe yalahleka ukukhwela kwepetrol. Uhulumende wayehlale sala esithi yena ibhondi ledola le-America kuyalinga. Yikho futhi okukhula ama-price ngoba abantu base baqalisa ukwenza into ze-rating. Okwesithathu okufanele sikunanzele futhi ukuthi abantu abaningi ngasesikhabe ethengeza iy'mpahla zabo baphuma ngaphandle kwelizwe besiyathenga iy'mpahla zabo and emthengeni wabo basebenzisa idola le-America elingatholakali emabhenki elingatholakali e-reserve bank. So abantu asebekwenza ukuthi bayahamba kumkambo omnyama bafike khona bana-ke basose imali yana kumkambo omnyama ngama-return alayelangqondo. Yikho sokusenza ukuthi ungananzelela ama-price ethu aqansa ephezulu. Ngokunjalo-ke yikho sokusenza ukuthi kube nzima ukuthi osomabhizinisi basole ngoba labo zananzela bazakuthi ukuthi hhayi kanti vela thina imali eyothithatha kungesote. So silalelo lhlubo. Okwesine veli lizwe ongananzeli lize nama-sectary esingathi thina kula production kwenza ukuthi abantu begcine bephuma besiyadinga impahla kwamanye amazwe and sekuyabeyadurisa. So umumo sibila umhlanga
ekambe ubona ingane abapheka isinkwa bengasehlisa ngesilinganiso sengxenye yekhulu ekhulwini 50% njengokutsho kahulumende.
Ngabona bekuqasisa bengilalele laba abakhuluma bekuqasisa bona abezegreen marketing bebu kuyikudla bathe bethenga i-wheat yabo abayithenge khona bethenga lo muntu abothengwa khona ukuze uqansile. Ngokunjalo vele umuntu okubhizinis isikhathi esiningi ungaqansa ulutho laye uyadlulisela intengo yalolu soluqansileyo kulaba abathenga isikhathi ngama-consumers. Ingozi esikhona ukuthi into esingalandela ukuthi leso singa singashota sine singasitholi ngoba akula muntu ongafisa ukubana arane ibhizinisi kodwa engasatholi lutho. Kuzenza ukuthi sibe le ngozi yokuthi izinto zibe zingase zishota sine ngeke singasazitholi le mashelfi. So ke leyo ingozi esiyibonayo engenza yale zimbabwe.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sixoxela ekhona le koBulawayo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inengi lithi alijabuleli ukunanzwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engu-39 ilizwe lathola uzibuse ngoba kukuningi okuhluphayo elizweni. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.